I-constitution akufanelanga mpo ukutshintshwa-tshintshwa ngalo itshintshile umthetho liyatshintsha ama-acts amanje kodwa i-constitution uyakhangela i-constitution zabo-America zilama-centuries zabhalwa ayithintwa ngoba yiyo ebamba umuntu wonke ilizwe lonke isisekelo sombuso. Yebo kambi kungaba kuhle ukuthi kutshintshile hambelana ngesikhathi kodwa ethu phela i-constitution siyibhaze kathesi kathesi yena ngomunye ovotileyo ngisala ukuthi ingatshintshwa i-constitution ngoba amadoda la ayezanu afake into eziningi ezinhle ezifuna ukuthi zitshintshe kodwa befaka nje okunye okubi besithi sikuvotile ndawonye. So bekufanele ukuthi singavota sithi ye ayitshintshi i-constitution. Siyabe sesivuma ukuthi okuhle okuphakathi okuningi sokuzawonwa konke ngento ezinto ezibili ezintathu. Okunye nje okungenzeki nangathi hhayi akufanelanga siyitshintshe i-constitution yindaba yokuthi besilodubo lwama-judges i-judiciary kuthiwa kule-separation of powers i-judiciary ama-judges kufanele ngabe semthethwandaba bethonisa amacala bengela ukuthi lo ngupresident lo ngubani lo ngubani bekhangela umuntu njengomuntu owonileyo kumbe umuntu ongelamlando kumbe olicala icala bethethe njengoba linjalo. Kodwa-ke nxa liza kuthi ama-judges efakwe ezikhundleni umongameli abasoze bebe le freedom yokuthi betonise amacala ngoba amacala abamba uhulumende ngobathinta uhulumende ngobatesa amacala abaningi ayenziwa nguhulumende abasoze bayatonise benengqondo ezikhululekileyo ngoba bayabe sisaba lowo abafake esikhundleni.
Kuyini eliza kwenza pho njenge-MDC Alliance njengoba sokusobala ukuthi kusenethi izapasa libhili njalo ubaba uMnangagwa abuye ayisayine ibe ngumthetho siyiguqulwe isisekelo sombuso?
Ye sidliwe but kwingenxa yokuthi thina be-opposition sibe saba yizithuta abanye bethu bathengiwe singawufaka njalo. Ye sizazama ukuthi sibe silisa sibabonisa amadoda la but bekungafanelanga ngoba into yabantu abaningi ukuthi yevotelwa yiparlamente yabantu ababili abathathu belungise thina sayilungisa i-constitution siyizimbabwe jikelele yonke ngibona ngathi lapha bekuliphutha. Sizazama nje silungisisa silwa labo eparlamente well, imajority phela yiye ebusayo so singakuthini.